Umbiko wokuthi sesingasebenza ngokugcweleyo siwamukele ngokujabula okukhulu yikho okugcwalisa indlela ebesivele siyejayele eyokuphila ngayo. Uzananzelela ukuthi lockdown ibisisifake emumweni obuhlungu njalo lobunzima kakhulu, owendlala, ukuswela imali, ukuswela indlela zokuthi siphile ngesikwejayeleyo, kanti njalo le ndingeko ezokuhlala emadolobheni zifuna yona imali. Ngakho ke lokhu okubikwe ngumongameli kusilethele ukuthokoza kakhulu. Ekubuyeleni kwethu sizalandela ke iziqondiso zokwenqabela igcikwane le-coronavirus, okugoqela ke ukugqoka amamaski, i-social distance, kanye lokuthi sisebenze ama-sanitizer, kanye lalokho kokufafaza endaweni zokuthengisela kuthiwa i-fumigation, enthemba ukuthi ke kuza kwenza ukuthi kukhanye ukuthi siyawulandela umthetho kwenzela ukuthi igcikwane lingaze lamemetheka.
Isiyazi ukuthi likhala ngosizo lokuvuselela amabhizimusi enu, selike lahlala phansi laye yini uhulumende labonisana?
Njengabantu akade bengasebenzi okwesikhathi eside, siyaswela ke ukuthi sincediswe nguhulumende, ikakhulu ngendlela yokuthi sizuze izimali singathi thina ama-soft loans aza kwenza ukuthi siqale sekuhle kumbe kakutsha amabhizinisi ethu, senelise ukuwoda i-stock, kanye njalo senelise ukudinga okuningi esikuswelayo njengabantu akade bengasebenzi isikhathi eside. Sike sakhulumisana, i-ofisi yethu ike yakhulumisana ke logatsha lukahulumende olukhangela ngama-SMEs ngesifiso sethu sokuthi sincediswe. Kodwa ke hayi, asikatholi impendulo, sisalindele, asikayitholi impendulo yokuthi bazasiphathisa ngani. Kunenge esikuswelayo, siyaswela nje ukuthi uhulumende asincedise la ngokwakha indawo zokuthengisela, kwenzela ukuthi sithengise endaweni ziza kuba lokusivikela, njengoba sikhangela ukuthi isikhathi esikiso silezulu, kwesinye isikhathi kuleziphepho, kwesikhathi ilanga liyatshisa. Kuqakathekile ukuthi abantu bathengisele endaweni ezivikelekileyo, ikakhulu sesikhangela lesikhathi sonese ukuthi ke sokulomthetho ukuthi sihlaliswa kakutsha, abantu bavule imikhandlo, kube lokuqhelelana, abantu bangababiseduzeduze. Indawo lezo kumele zibe ngezakhiwe ngokutsha okuhambelana lokuvikela igcikwane.